Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo omhla ka 26 kumfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokuthesa izijeziso umnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo wakhe obona ngokusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona, yikho ke upresident wathi ke engena wathe watho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilwisa yi-corruption. Kifaneka ama-sanctions akhona bese ngisithi iZimbabwe iyehluleka, sibone ukuthi izehluleka ngabo.
Kambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolwa izijeziso zenotho kuphumelele na?
Singeke satsho ukuthi iphumelele, njalo ngeke satsho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma ukuqonda iqiniso, yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutholwe ukukhankaswa.
Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu, 5,000, sezifile eMatabeleland South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi.
Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona vele kakula nkume sizasala la. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo kahulumende obona ukusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi. Ekhuluma leStudio 7 namuhla, umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthoti uthe kusobala ukuthi eleMelika lizama ukuthi abantu bavukele uhulumende wakhe bese lizifakela elimfunayo. Uqhubeke wathi izijeziso zenotho lezi ezikhathaza umuntu wonke zetheswa iziphathamandla zebandla lezanu PF ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi eleMelika elingaluthandiyo. EleMelika izolo ntambama lithese umnumzana Ncube izijeziso lisithi wephula ilungelo loluntu. Lokho kumenyezelwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo. Inyathelo leMelika leli lize ngosuku lapho abasekeli bezanu PF abatshengisele khona besithi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla labo yiMelika le-EU, umanyano we-European Union, kumele zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela iBulilima West edale lePhalamende engowebandla lezanu PF.
Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 nango-2003. Wonke umuntu odinga ukwazi uyakwazi ukuthi izibhera ngumthetho okhona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanishwa ukuthi iZimbabwe inayekelwa injalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, yizo ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esileke ukuthengisa amabhenki weZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amabhizinisi weZimbabwe angavunyelwa, amazwe nawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. So izijeziso zomnotho zikhona.
Ye, kodwa abanye basola bathi zinengi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini. Laphatho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilwisa yi-corruption. So aluba ngivuma ukuthi i-corruption ikhona, lokhu siyakwazi sakuvumelana. kodwa akasazini ukuthi ngamanga ukuthi ngicasha ngomunye ukuthi kulezithezo zomnotho. Vulani ke ikhiphane kama-sanctions yakhona.
Thiyomela ibulele ma-West edalele eParliamente engowebandla lezano PF. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane zitshengisele phambi kwesigodlo sika Meli weTanzania sichothoza uMongameli John Magufuli weTanzania onguye umgcini sihlalo wemanyano weSADC zisithi inhlanganiso le ilesandla kunkinga eziseZimbabwe. Umanyano weSADC ubuxhasa ukutshengisela eZimbabwe kusolwa izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF njalo yethule umbiko igcizelela lolu sekelo. Umanyano weAfrican Union lawo uthi kufanele lezi izijeziso zesulwe ngoba zibhidliza umnotho welizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Bebesabela, bethuka, betshengisela, bekhala ngokuthi inhlanganiso yeSADC ingasekeli uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijeziso zomnotho ezethuswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. Unkosazana Nontokozo Malaba uthi izijeziso zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yes khona lathi in solidarity lokuthi ama-sanctions kawahlali. Kuyinto esingayifuniyo elizweni ngoba ilimaza ilizwe kakhulu. But sesibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama-sanctions awahlali until kube lama-political reforms azavumela ukuthi ama-parties wonke manje kube le-rule of law. Abantu babali bahola imali encane kakhulu yesabisayo engakwanisi lokuyathenga isinkwe, engakwanisi lokuyahambisa abantwana ezikolo. Kuyini lokhu? Ama-sanctions kawahlali.
Umnumzana Sifa Shihoko uthi umongameli John Magufuli leSADC yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZANU-PF failed ama-anti-sanctions. Wafanele walungise into ekhaya. Wanike abantu beIswati. The whole world, we need the ZANU-PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi lapha amaZimbabwe eTanzania embassy. Sithi ama-sanctions. Angajiki uMagufuli. Ilo uze isasejiki yakhe wayenzayo itotally has lost his dignity on Africa.
Iningi lithi akula zijezo zomnotho ezethuswa eZimbabwe njalo okuhluphayo kubangelwa ikwehluleka kwebandla leZANU-PF ukubusa. Omunye wabo ngurumbi Chizambe.
Kwathi ama-sanctions abuya lomgabe ngokungakwanisa ukuhlala labanye ukukhuluma labanye kuhle lokungakwanisa ukubusa kwakhe. Yikho kanje ukuthi sibe lama-sanctions. Pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu be-demonstrate against ngama-sanctions bani. Njalo angena nini njani. Thina silo Mnangagwa for 2 years. Akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma kuphi. Into yiwumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon, umnumzana Arthur Molefe, ebekhona laye lokhu kutshengisela. Uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions as far as I'm concerned. So kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho ke nxa sonke singademonstrate ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona yiwaphi, then singazwisisa. Kodwa ngama-sanctions ayasuselwani uMnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo lwabo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBilitane ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSADC. Njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumene kaMnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Silokho sekudaba lwezijeziso zenotho hambe ukutshengisela kwayizolo kuphumelele na njalo kuzaletha umahluko elizweni kusasa. Sixoxa lomfundisi Ankriston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Singeke sasho ukuthi iphumelele njalo ngeke sasho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma iqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutsholwa kukhankaswa. Ngoba izifo zomnotho lezi zilakho ukusuka futhi zilakho ukubhodwa ngale kwazo ngabe abantu laba ba serious ngokudila le corruption baqede ubugwelegwele lezizinto ezizinto lezi ziyaluka seka kuzodwa lula uyadinga ukuthi abantu bazi bakhankasa kodwa ke njengoba bekhankasa labo balelungelo lokuthi benze lokho abawukholelwayo
kungani abantu bengabuyanga ngabuningi babo ikakhulu National Sports Stadium eHarare
izizathu zingaba ziningi okokuqala abantu abanamali zokuhamba indaba yakhona le ingayikayichazi kangako ikakhulu abantu bemadolobheni angiboni abantu bakhona kuyinto engabajabulisa kangako ukuthi baze baqhuqume kahle kahle akulanto umuntu makhaza ayitholayo ngakho lokhu nanxa bekukade njengoba sokokuba yi-national project besekumele kube yi-national duty so abantu abanye bashalile ezindlini okunye futhi bekungani eHarare bekulamapholisa abaningi bengani kulokukhangelela kwekwesatshelwa okuthi kungaba lodlakela abanye abantu abanjengami abangamagwala okuya besaba ukuhlitshwa yi-tear gas kumbe ukutshaywa ngamatshe basebezishalele ezindlini zabo ukuze babe safe labo bona babakude bekuqoqa abayenzanga umkhankaso ocacayo oyenza ukuthi abantu basuthiseke kade ngabe sibizwe kwathiwa kuzokukhankaselwa izijeke kususa izijeke zomnotho zonke siqala ngezakithi esizenzele zona ezinjengabugwelegwele hhayi lami kade ngizakusukuma ngihambe ngeke ukuthi lapho madoda liyakhuluma so abantu basebecabanga ngelisho libanzi lokuthi nxa sikhuluma ngezijeke sosikhuluma ngazidi zangikhona ngoba zivele eziningi sinezijeke sezethu esizenzele zona elokusalezi izijeke sosizifakwe ngelizwe lemelika
lo ngumfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ye esegweru Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu 5000 sezifile eMathabeleland North ngenxa yokushelakala kwamadlelo kanye lamanzi lokhu kuza ngesikhathi ingcwethizi sithi ukuchisa okukhona kulezi nsuku kuzadala ukoma kwamadamu uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampala forembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela
Umnumzana Disk Mchema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi eMandebeleni kugatsha lweAgritech uthi nengiza lezi nkomo zifele bad bridge njalo ziningi esengozini okufa izulu lingaphuza ukuna ngoba amadamu amaningi awasela amanzi so kucube inkomo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa 4729 kulesi sabelo ngenxa yendlala edalwe kungane kuhle kwezulu egwanda lakho ziningi inkomo esezifile ngenxa yendlala umnumzana Mbizo Moyo isakhamuzi seNandeni eGwanda North uthi esabela ukuthi uzavala isipaya lonyaka
indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu inkomo ziyacuba akulamanzi kuncediswayo kakukho ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalonyaka khona vele kakula nkomo esizasala la dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo namhlanje kakukho inkomo sizazinceda ngani
umnumzana Cornelius Dube ngesinje njalo esakhamuzi seNandeni uthi ukucuba kwenkomo lokhu sekudala ukuthi into engiyazi yehle esithi bazasala bengabayanga lonyaka ngenxa yendlala ekhona
into ekhona yokuthi ziyacumba omunye uthengise 80 ibhondi uncedo esilufunayo la yikuthi lokhu esikutholayo even ukhethu kuchu lati kaseko njoba lati ukuthi siza abantu bethu kwakusela lu so kuchu ukuthi lakhathe sabantu bami ngikhuluma nje akulaluthwa baluhle bakudle impita nalenye ilima no food no what imanza kwenza njani
lanxa isimo sisibi kangaka emaphandleni akula manyathelo athathwa ngukhulumende awuncedisa izakhamizi ukuze inkomo zingafi kuthi umnumzana Themba Ndlovu awukomite ebona ngengozi ezehlela isigaba
inkomo azila kudla lamanzi sasizamile abamalima babesizamile basenzela idamu but idamu lakhona selicitshe ngobizwe lakalinanga So inkomo ziyalokhu ezihlupheka zicuba kubathi amanzi okunye kwamanzi siyakhelela emfuleni lezigotshweni hayi uhulumende kasincedi singalozi sincediswa ngama-organization uhulumende asasincedisa ngoba sike sezwa ukuthi sizathola i-molasses but yithi ayikafiki.
Ukansila ka-Ward 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ziningi kakhulu inkomo ezilokhu zicuba esigabeni sakhe ngenxa yendlala.
Khuluma so lokhu ezisifa ngikhuluma so namhlanje bokulezinye kade besithi bayahlinza ku-Village 5 leyinye bathi kade besithi kungcono iqunywe ngoba la singene ezimpedu ilokhu ileli njalo njalo iselangene etshebetshebeni nxa kuthi bayavusa ikilenge umzimba wonke yehlule okuthi lokuthi uvele ayincediseki ziswele utshani ziswele la manzi.
UBebe uthi uhulumende ugoxe izandla ngoduba ababhekane lalo esithi inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezibasizayo.
Hayi angaboni uhulumende incedisa inhlanganiso eke yaba khona ngamavocha yimalima kodwa la ivumela umuntu olenkomo ezingu-7 kusiya phansi ukuthi angene emavocheni ubungena nge-digit ukuze uqualify more than 7 ubungaqualify. Kuza kuba ikhela iyasincedisa esifakela sisekisela amaklebhu ukuthi sithathe amanzi sizinathise khonapho kuyaphathisa sibili khonokho ukuthi zinathe ngoba lakathe siyazinathisa khonapho.
Kwamaviki amabili edlulileyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mhadi uthembise ukuthi uhulumende uzancedisa abalimi ngesikuba ukwenzela ukuthi inkomo zibe lokudla kodwa kuze kube lalamhlanje lesi sithembiso siyize. Abe-agritex bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingama-200,000 zizacuba lo nyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNyandeni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zika Chris Kande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-ecocage umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa yi-reverse lokhu ngesilungu. Neziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Siye sikhangele ezini kubomama bona laba abaphila ngokuthengisa ucansi khathesi sezibenhlelo zokuthi benze okunye emaceleni ukuze basupplemente lowo msebenzi abawenzayo ngoba siyananzelela ukuthi izini phandle lapho abasebenza khona imali kayikho ikheshi njengoba eZimbabwe ingabonakali bayatholwa ngabantu abafuna ama-services abo. Umuntu athi ngizakufakela i-cookage ayifake i-cookage agijima e-reverse i-transaction yami. Ngakho-ke ngabantu laba abafuna ukuziphilisa so kumele ukuthi sibe le nhlelo ezinye ezingabancedisa ukuthi benze imali emaceleni.
Zinhlelo bani zona lezo?
Sikhuluma kunje yona liviki sizaba le program okuthiwa ngama-income savings and lending training esizababiza bazofundisa ukuthi imali kanti wena ungayithola sungayigcina njani kanti njalo sungayenza ukuthi ikuzale ibe ningi njani. Silabo abazingiji kwezokuzalisa izimali abazabuya bezobafundisa ukuthi laloba uthole enganani ungayizalisa njani imali leyo ukuze ibe ningi. Yikho-ke futhi ukuthi sibafundise khona sibakhuthaza futhi lokuthi bafume amaqembu okubolekana izimali futhi ukuthi amaqembu lawa abe ngamaqembu azabhalishwa kusemthethweni ukwenzela ukuthi khona nxa lo eboleka esesuke wehluleka ukuthi ayibhadale benelise ukuthi baye emthethweni bathole imali yabo le engabe isithethwe ngomuntu.
Ngaphandle kwakhona okokutshoyo ukuthi abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-ecocage umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa i-reverse lokhu ngesilungu. Ngeziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Kulezi isuku udubo olukhona kakhulu ikuthi singathi crime amacala sesuke ahanda aya phezulu. Abantu abahlukumeza labo mama inani labo selisuke lakhulu. Abantu abaningi bafuna ukuzithathela ucansi bengavumelananga labantu labo bacansi esingakuthi khona ngesilungu sexual violence. Baningi abakhalayo bedodiwe ngabantu umuntu emthembisa ukuthi khona ufuna ukuthenga ucansi kanti ke umuntu ufuna ukuthi ayembamba ngamandla angambhadali kumbe azithathele ngodlame lolu cansi oluthengiswayo. Baningi omama asebelimele beseqa ezimoteni zihamba bebaleka umuntu esuke wathi hhayi siya ngale nyakatho ikanti nango setshaya imoto eqonda entshonalanga. Umuntu ahlananzele ukuthi lapha sengidujiwe. Kulaba abalandela ezindaba zafika ukuthi inani labo mama bakhona abanye sesike sezwa ngabo badojiwe bebulewe emaloji lapha abantu abaningi abajala ukuyabhukha khona nxa besenza umsebenzi yokuthengisa ucansi. Ngakho-ke ngathi crime le violence kuba umama abathengisa ucansi selisuke lakhwela singazi lokuthi libangelwa kuyini.
Kodwa bakhona yini eselike labamela enkantolo lapha osisi sebengene kundaba ezifana lazonezo?
Yes, ilohlelo olukhulu lapha enhlanganisweni yethu okuthiwa khona yi-rapid response program. I-rapid response program ikuthi khona nxa kukuthi ukhona osuke wawelwa yingozi yenelisa ukusifonela laloba yisiphi isikhathi sigijime siyemphathisa. Abaningi sibaphathisa ngokubanikeza amagqwetha azabamele emakhothi kumbe kubancedisa ukuthi bayevula amacala nxa besuke bathi baphanjaniswa. Ababelinyaziwe siyabathatha sibahambise ezibhedlela sibancedise ukuthi bathelwe ukwelayo. Ngakho-ke baningi sibile sesibaphathisile ngendlela ezithiyeneyo ikakhulu lapha kubulawayo.
Lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Latisa Sibongile Banda, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party eLupane. Sihlaziya isimo somnotho elizweni.
Ubunzima obukhona buyesabeka ngoba nxa abantu bezayehluleka just to get i-basic health care and khonapho behamba imango uhlangana lokuthi ilanga lithisile amanzi asethiwa khatshana awatholakali kugcwele imiyane imikhuhlane ibhahile isize affecta lezinyamazana like onkomo and so forth ziyawa. Ungaze uhambe esibhedlela okwakho sokuyikubhadala imali yokuthi uhambile wafika esibhedlela kodwa okusalayo usubhalelwa ukuthi uyezithengela. Udinga uswele ukuthi kanti nayo bengahle befaka amadokotela khona ngale lapho esithenga khona imithi kunokuthi sibe simotshe isikhathi sisiyalelane.
Lokhu kutholakala kuzo zonke yini izibhedlela kumbe ezinjengabo St. Luke's labo St. Paul's ingcono kulezi zikahulumente?
Ezabo St. Luke's ezama-missionaries ziyazibe nganeno ngoba asithenxa yi-parasite kumbe amanye amaphilisi angamakhulu kakhulu ama-antibiotics lana anzima. Kwesinye isikhathi uyathola usizo njalo nama-doctors angikhona ayaku-attenda akufanani lala akahulumende abe eku-strike efuna imali engezelelwe kwathi nithi ngale. Ngakho uzafica ukuthi lanxa ngabe ngabe benezinto ezikhlayelayo kodwa okusalayo bazimisele ukuthi basize abantu ngoba udubo olukhona luyesabeka. Bese kusithi la amaklinika abebhekane labohulumende nedila ama-council lapho kulobunzima ayikhona kokudlala kulobunzima obuzwayo.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi izijeziso zenotho ezetheswayo leZimbabwe yizo ezibangela konke lokhu ukuhlupheka. Ubona ingane yisisizathu yini lesi?
Ama-sanctions la abakhuluma ngawo ngama-targeted sanctions And wona khona futhi akhangela ngama billionaires abakha ama mansions wherever they want and whenever they want, and basebenzisa abantu abadubekayo and babatshela information engayisiyo. Kanti ama diamond echiyazwa kwakungama sanctions yini besenza i-corruption eyayikhona ngani? Siyazazi izindawo ezithile ekade kule corruption khona. Uhulumende kavume i-corruption yakhe, ayekele to blame it on the bunny ephambanisa abantu ngoba bona belendlala, ngoba bona bedubekile. Ayekele ukusisebenzisa. Bafaka ngelanga lesikolo abantwana bebhala imihloliso. Mina njengomuntu ongumama osebenza nzima esebenzela abantwana, kungenza ngehlise inyembezi. Okutshengisela ukuthi uhulumende lowo ucabangela isikhwama sakhe, hayi impila kahle yabantu nentuthuko yabantu elizweni. Ngoba umntwana i-future leader and they are future presidents and future ministers. Indaba bengamathanga nge-Saturday. And then that, I think abantu lathi we are to blame. Ngoba nxa sithula singabantu, sabe sisithi thina sivumelana nalokhu uhulumende akukhulumayo kwama-sanctions.
Impilo yabesifazana labantwana yona injani khona ngapho eLupane? Ikusasa yabo injani?
Dadewethu, kulomuntu wesikhiwo okuthiwa i-survival of the fittest ekhathesi. Ubunzima bonke obukhona elizweni buwela phezu kukamama. Sesigcinyitshe lalapho kwakungamelanga siginye khona ilitshe, lalapho vele kwakumele usukume ube lamandla ungumama ukhulume lokhu nalokhu umbe uphikise enye into oyibonayo ukuthi i-wrong. Ngenxa yokwani ingqondo zakho sonke isikhathi sezidizi zigijima, siyadinga ogongoro, siyadinga imhlumela ukuthi ufide abantwana. Asithi ungumama wena, ubaba akasekho phakathi komuzi. Inkomo nxa zisiwa ungumama, ukubanjiswa ngubani, uncedwa ngubani ukuthi udinge i-feeding yenkomo, udinge i-feeding yabantwana, udinge amanzi ahanjelwa imango sihamba. Ubuhlungu obuthwelwe ngumama kulezi nsuku, iqiniso lishe izihlabo lemikhuhlane eminingi lizafica ukuthi ngokuya kwesikhathi izawela umuntu ongumama. Yikho sufica lamakhensa lawo izinto ezaziselatshwa kudala sokumemetheka ngenxa yobana umzimba kamama awusengumzimba oqinileyo owondlekileyo, ngoba odla ngesikhathi njalo usenza izinto kulama-limits. Sesiphomba ukwenza nje ukuthi ilanga lingatshona ngisebenzele imuli, ngibambe lokho engikubambileyo, at least abantu abami bafaka esisini. Kodwa ngiyakutshela iqiniso, kuleminye imizi okokuthi lo mlilo nxa uwubona nje uvutha uyamangala, ngoba lesithwala asisabekwa eziko, sebesizwa ngabomakhelwane. Ngoba akulalutho, akulinywanga izulu kalinanga kumnyaka ophelileyo, and kulo umnyaka kuyatshisa bhezi, akusela manzi ezifotheni, ezibhoraneni ezinye azisela manzi, leminye imfula xa uzabona kusitha uthangane vele uyabona la ukuthi sokulodubo olumangalisayo. Omama sithwele nzima, omama sithwele nzima, iqiniso lihle.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Latshisa Sibongile Banda, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party eLupane. Leyo ke iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ayike sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamuhla. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso. Umnumzana Owen Muda Ncube ongumphathintambo kahulumende obona ukusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi. Gambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolo isijeziso zenotho kuphumelele na sizwe imbono ehlukileyo ngalolu daba. Inkomo lokhu zicuba emathebeleleni South. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.